Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathele lithuba ngibonge utanonoka wange obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejelele eChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga.
Ubo bonke bengu-9 labadala ubabuTinos Nkomo kulabo 70 years, ubabuNcube uLivson ulando 60-something years, kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekwelebhilitane uzafika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapholisa kumbe from amanye ama-sex workers nokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqithiwe umdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejelele eChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejelele eChikurubi, wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uTinos Nkomo, ubaba uLevson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAkim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ukuthiwa umlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwe kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu udangerous esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusecure okunganeno masiqathanisa la kudikas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awes kumbe alocuku okwedlula masiqathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu lokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babuGande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction the sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uTabengwa Sengsta. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke
bengu 9 yaba inciting of public violence ungakhangela kubo bonke bengu 9 labadala ubaba uThinos Nkomo ulabo 70 years ubaba uNcube uLivson ulando 60 something years kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years so kokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction because akula ndlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye. So lokho ngokuqala ukuthi sithina i-sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba yinto esemthethweni. So ke amagqwetha ethu aphuza-ke ukuthola lokho okuthiwa yi-transcript from the lower court, iBulawayo Magistrate Court, kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing le-conviction leyi kwehliswe.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale?
Ye babu Gande, isiphatho saba ntu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshikurubi ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshikurubi wathi laba bayisithupha ibabahamba khona ngale arrest of prison. Isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical langakho konke ongakucabanga.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okukhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya umnumzana Panyika Karimanzira ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abacala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini akuthiyananga. Okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe ngumthetho esingathi nxa sukhangele siqathanisa leZimbabwe ngumthetho onjani nxa ukhangele wena umthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBilitane ngowe terrorism kumbe ngithi anti-terrorism ngumthetho walapha eBilitane. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona asiyo ngaso umthetho omubi ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile angikhola ukuthi yena wayejonge ukuthi khona kube le terrorism kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo ngoba i-terrorism kasiyo nto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangelamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda, ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo aboche asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wephula umthetho weBritani, kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazise ukuthi kona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBritani. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBritani, kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe. Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBritani wayezabotshwa.
Alo ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asibuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besenkosini wokuphulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama clients kumbe ngama police kumbe ngamanye from amanye ama sex workers. Nokho uyakwazi ukutshontshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalombiko owethulwe ngemva kocwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengiswa umzimba kwele South Africa eyesisonke, uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars that we need to focus on now, which is physical violence.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokubisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi le-Africa.
Legalization of sex work within the Southern Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalo waseZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mkutshini uthi umbhalo kawuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza becine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho oshose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheshwa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo phela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa-ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Belesube 7 Johannesburg kweSouth Africa ngutuso kumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelodaba lokuthi iningi labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni kobulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule mota ebithwele utshwala obuthiwa injengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani, siyabingelela, nyabingelela umtungameli Nkomo, Kips Duve, uMavelasi, wonke uMagumede, wonke ngiyalibingelela igama leNkosi basingathi ngalezulu sansuku zonke, lihlale lani lapho elivuka khona, lapho elilala khona. Ngiyalibonga emsebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuzeni yami irecording yami le ibalwe. Kubona ngibuze ukuthi igovernment yeZimbabwe zathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi sasa kusasa eZimbabwe kumbe yenza njani, because kusese lomgaba kahle kahle kusese lomgaba abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary even lanxa imali zingekho ubesubanjele certificate suqedile ugrade 7 laba bayehluleka lokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nazathi sifunda ngesikhathi kamgaba kwakubanjwa ama-certificate masuqedile ugrade 7 ufunde wazi waqeda iprimary yonke. Maye laba iZimbabwe yakathesi yehlulwa yokufundisa iprimary kwamanye amazwe ilokuzeni government yangenela kubona abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Ngiyacela singathi kodinga bale recording yami.
Msakazi, msakazi wami, bingelele msakazi wami omuhle, msakazi okhulumayo, msakazi kusihlumba, msakazi yebo, eish, hayi msakazi, abalandeli sebengakhuluma bathini bathini, kodwa ngibembeza abaningi bakhona vele bahamba layo Argentina. Yebo ye, ikhabu sengasho ukuthi hayi zinto ezandleni zabo, kodwa ke hayi kulokhu bekufa kufanele ibe ngase Africa mangabe iAfrica ibambe ngaphandle ukuthi mangabe Africa ingabambananga hayi kulokhu ikhapha ngase Africa ngase Africa endani tandabuzi kulokho Africa iqinile ukudlula nje wonke kama continent
usevini njani elibingelela lonke andibingelela lonke nabengicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabuyananzelela amapholisa la agcile emgwaqweni amapholisa la agcile emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bakufuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzefika khona empani amapholisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali kanti yena umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisana uhulumende kayayiholisa amapholisa engathembeli ukuthi amapholisa azabhatala ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyaziyeka empani uhambe uthiye imali endleleni emjokotho even wazohlangana le mota le-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota imakhombi la athwala abantu bahle bayimise sikumele kufunakale imali hamba kubhadala imali indlela zonke laze liyefika ucina ubone ukuthi labona abantu abasigilisela imoto ukugada baright ngoba bayenze ukuthi laba bathole ngoba bengacharge imali elingene ukuthi ibhadalwe ngumuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa yagcina kungasela mali ekucineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le-cuse afike ukheshe emalini elokuzenekhiweni wena suholayo ihulumente nje ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugade imoto uhambe ubona abantu indlela yonke bahamba bephiwe imali indlela yonke amapholisa kuleloblok ungahamba 15 kilometers 20 kilometers sokuleyini njalo uzazuyefika kwalelo bhani abalungisise lokhu uhulumende ipholisa uyisebenzisa ezi-27 abingelela lisinika indaba ezinkodwa ezileqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathesi nje mbona nangifika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani uvula ama-nostro account kathesi ngaka iminyaka lokhu kwakuyasikola imali engasebenziyo kathesi ngoba next year kula ma-election sokungani kuthi sokuqalisa ukuvula ama-nostro kuthiwa ubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuye ekuvoteni ama-rate sengani semile wandalo phakathi lapho kade kukhwela mjokojo bebezithulele into kumele siyinanzele bantu bakithi sivotenini sivoteni kunanzela singarojwa ngoba sizathi sesiqedile ukuvota sesithabele khonokho futhi sebebisile iyuselo lelo selikhona phinde futhi kubuyele kwapa sahlala sisemuva ubheka
banani basakazi bakastudio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyela umnyaka engu-60 something ikhona kodwa-ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula nye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yona ithi celebrate abantu begugurawund abafayo yababulalisa isiyenza idili ngabo kuyababulalisana iyacelebrata lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo ama-plus lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokho mina kanguboni njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka iye-revisa umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi
basakazi abahle baka-VOA Ndebele lingabe linjani Dungameli Nkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibajho ngamagama mina igama nguMaxwell Ndlovu mbuya eTsholotsho umbiko mhlawumbe enginawo noma ngithi imbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe elilabantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC thileyi nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo oluma endleleni bakwethu lokho-ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisane ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so ekugcineni ngoba singabi lokho esibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela naye ungathi kungaba yinkinga lapha kungaba yinkinga mpela enkulu kakhulu bendlulisa nje lo mbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakazi abahle
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isegqitshiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele Argentina linqobe ele France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguthiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa amapenalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lolandela ezemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakokapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kwele Melika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le ekhathayo iFrance versus Argentina, Mnumzana Gande, ibhola belimnandi leli besingasakwazi ukuthi ligiqikela ngaphi phela, especially iFrance isiphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. URoberto Baggio we-Italy ezekhuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone Qatar Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhora lakhona, yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi. Laze lagcina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibili sikwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabilayo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokhu okwenzwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola le-Africa lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane ze-Africa la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Africa esake lafika kuma-semifinal, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Africa sibili hayi phakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwo edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup. So ngabantu abazanayo sivili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama World Cup azayo sivili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kuboma semifinal la kuma final azagcina inqoba sivili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
LeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani. Ngoba singakhangela phela leZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathiwa liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi ibhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto. iFIFA nanso siyayibhana iFIFA ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina, lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So ikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba kathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi, uyabona, ngoba tesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players etathuthuke lawo.
Alo ke nguMuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele lesikurubi besiwa eHarare Prison, ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakweleBhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.